ibizo ngubheno Ncube, international student union president. Sesithole ama students amaningi ekhalakhala, especially abagraduate eminyaka engu-2 edluleyo, besithi bona abenelisi ukuthola ama-graduation certificates abo from i-University of Zimbabwe. Lokhu kuba-affecta kakhulu ngoba abenelisi ukuthola imisebenzi abe-advertiser kumbele ukuthi baqhubeke nje phambili ngezifundo zabo ngokufinyeka lawo ma-certificates. Lapho-ke sikhulumele sibuza u-vice chancellor wathi ukuthi lokhu kubangelwe yikuthi zama ukumtshintsha amaphepha adile wasebenza umhlobo wama-certificate adile wasebenza kuqala umhlobo omutsha. Ngakho-ke umhlobo omutsha lo uyadula lakho futhi amaphepha akhona awatholakali ngendlela la aphakade utholakala ngayo. So yikho kwenza kube slow ukwenelisa ukuthola lawo ama-certificate, but wasesithina bazenelisa ukuthi ama-students enelise ukuthola lawo ama-certificate emalangeni lawa azayo aseduze.
Kubikwa sekuleminyaka emibili i-backlog leyo ikhona, kungathatha isikhathi eside kangaka ukuba bathole lawo maphepha, njalo bathi bona batshintshelani
isizathu abasinikanga isizathu esizwakalayo. Ngakho-ke lokuthi sazi ukuthi kuzathatha isikhathi esinganani ukuthi baqinisile ngenxa yesitukuthi emalangeni azayoza uzingenisa ukuthi ama-student enze ukuthola amaphepha abo asika qiniseko selokhu kuzakwenziwa. Ngoba ukukhuluma kwethu lesikole lesi la i-vice chancellor entweni ezinikezile ezinjengabo-school fees akuzange kwaletha ama-results lawa-defere sowavumela esewavumelenjeo ukuthi kuthiwe i-school fees asisakhweza sesiyahlala siphansi. Ngoba sikhuluma nje kathesi indaba ye-school fees leyi isekhothi, and kodwa ama-portal ama-student awavuli athi i-student ingaqala bhadale leyo mali esavumelane ukuthi yiyo kumele yehlise. So ngase siyendaba leyo amaphepha ama-certificate sikhuluma nje sisazi ukuthi mesingaba le ndaba efanayo ukuthi ndekuthembisana kodwa singathwala nzima ukuthi ama-student elelisi kuqelethiwa lawo maphepha.
Kundaba ye-school fees ekumthethwandaba leli ikhangelele ukuthi izagcina iphethe
kathesi into esihlupha ngeyokuthi emthethweni kwathiwa isikole kwathiwa ama-student abhadale leyo mali elikhona kungakakhwezwa. Kodwa ngapha isikole sesivula izikole sezivuliwe, but isikole sona sajoyisa ma-result ama-student until aze akhuphe leyo mali abayifaka phezu kwaleyo eyakhuliwe yikho. So kulokungazwanani khona abaphakathi kwento ezifuna isikole lento ezibhaleke ngabantu basemthethweni. Sesimelele ukuthi sibone ukuthi mhla zivulwa bazabavumela yena student angaqedanga ukubhada angangabhadalanga leyo abafuna siyibhada kwenzela ezikole. Ngoba I think from khonapho siyakwanisa ukuthatha inyathela lokuthi sifunekise ukuthi ephambili ngalokho esifunda kuqala kumbe sibonisane nabo. Ngoba okukhona ukuthi thina sithi indaba le kumele iqale iphuthiswe ekhothi kuvunyelwane ukuthi libhadala malini. Isikole sona kumele sime ukuqhubekela ukuthi abantwana babhadale imali ephezulu ingavunyelwanga.